Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kumabaza 2023 ngokeeps Dube. Endaba zethu lamhlanje.
Abasibo bantu be-Citizens Coalition for Change. Ama-Resident Association akhona, abantu abenza ama-survey, isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona.
Usuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo.
Yena ozaqina ngelizwi lokugcina ukuthi lowo ngoqondane nabantu ngubani. Futhi ukuthi ikomiti yakhona eyenza ama-validation yiye efanele ibe yikomiti eqondileyo.
Abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo. Kwezamasiko sixoxa ngoZimo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo. Abaphathintambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi, inhlanganiso ezizimeleyo, izikhuthamfundo, osiyazi, labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo. Umnumzana Sweden Sturo Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba bazaqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi i-validation.
Ngakwesi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi esingathi cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting. Ubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuZANU PF, ngabantu abathembakalayo yini kumbeni vele ngamaqili. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ngokuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, kolampo uyakhuluma ukuthi kuza kuba le validation yelaleyo, abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be-Citizens Coalition for Change. Bananzelela ama-Resident Association akhona, abantu abenza ama-survey akhona, isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwekomiti nale eyenza i-validation. Okunye vele lami kathesi ngingaqamba amanga ukuthi ngiyazi ngikhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members e-Citizens Coalition for Change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu abe azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu weZANU PF. Into enjalo kumele ibanje ku-validation iyabona. So abantu laba isiwo bantu be-Citizens Coalition for Change ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu, akusuze kube le nkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba, babekhangela ama-CV kumbe bakwenza
kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulo munye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani kuhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga. kodwa sikukhangela ukuthi iprocess le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho, ubona abantu befuthelana phakathi angazani sokuthwa sokulokhetho angani kubala amavoti. Hayi, ayisikho i-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Abanye lakho yikuthi babe lezikhundla ababevele belazo, ngathi i-resident association. Ungazi ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi, njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni iyabemela ama-residents. So akhona amaqembu aqakathekileyo esikwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina okwakhe sangazake ngitho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami, njalo abantu bangikhona impazi. Lami ngilokwesaba nami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Ngalami bengithanda ukuthi ekuthi kube abantu embaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe. But hayi,
uMnumzana Swithani Tiyorotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, sixoxe laye eku-Ward 1. Sixoxe njalo lo Mnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo.
Inkinga yokuthi bona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo zomxabano. Indlela le abayisebenzisile nabona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana, ngoba kuphuma nje umuntu ofundwa ngabantu. Kodwa njengoba usitho nje besicabanga i-validation yakhona ngaso kula ma-candidates ambalwa, yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lo ngiyoqondane nabantu ngobani. Futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation iye fanele ibe yi-committee eqondileyo engelayami kwabanye abantu, ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza ishisisa yilaba abamkhethileyo. Kodwa ngibona ngathi kuyasebenza.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili kulabantu abanjalo abahlezi phansi, sibebona amagama lawa ababazi abantu bangikhona, abanye bababazi. Kodwa-ke wena ngokubona kwakho, nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi, mbona zani kakumela angene ukuthi kambe engaphumelela ukuthi amvimbe umuntu wangkhona?
Kasu nxa yabona ukuthikilezinto ezinto nxa indlela yakukhona ngizakuthiwanka kuba kusetshenziswa ama-street point person, lapho inkinga yaqalela yengabe yaqala khonapho. Ngoba nxa umuntu wakhona owayefanele aqale adinga amabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi, kuzakuba yinkinga. Kodwa umsebenzi wekomiti yakhona yenale edinga kumbe erikhomenda elinje iqakathekile, ngoba akusizukwenzakale ukuthi kuphela kuphuma abantu abathathu nje ababili abangajiwa ngabantu. Isizathu se-nomination phela esikhithi leze, kodwa ye kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamanzi evele le nkinga zakhe abantu bemfuna, kungaba lenkinga. Mbona ngathi i-committee yakhona nxa ilabantu vele abaqondileyo abathembekileyo, yena lo awazamurekhomenda nguye awufanele athengiswe ibandla wakhe ngu-constituent.
Ye, kulapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kunenge okuyenzakala, njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho usetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections. Okungcono ama-primary elections lalokho kwini?
Hayi, iproblem ama-primary elections anti vele mina njengoba ngisakuthi ngangivele ngaqala ukubhala ngakho kudala ngabo-2013. Ama-primary elections ayekhethwa ngabantu abakuma-structures, kutho ukuthi i-organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota candidate yakhe ayifuna yena. Yikho siyokucina siyacina sokudinga umuntu ongafunwa ngabantu.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, sixoxe laye eseHarare. Abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lePasika. Abanye badla ezivela emlonyeni, kube labanye abasula lona ithonsi letiye kukhefu leli. Kudala babesidla bekholisa abantu abaningi umnotho ungakabi lokhu oyikho khona kulezi nsuku. Loba kunjalo kulabanye abalokhu bezibuza ukuba iPhasika yona yasungulwa ngubani. Uze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele umfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu wabuya ngawafa esiphambanweni njengokugcwaliseka kwemibhalo, ngabe isikhristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke. Isikhristu yiso sanika abantu ithemba lokuthi lanxa bengafa kodwa banakho ukuthi bavuke ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPhasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayeseginyiwe ligazi lezimvu lezinkomo lembuzi ababezihlaba kungahlambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa iPhasika manje njengoba kwakudliwa ngelesinkwa esingelamvubelo unathwa lamawayini ukube yindlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambaneni lokuvuka kwakhe. Ngamafitshane ngathi yiyo iPhasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho ukuthi baluphawula ngenxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawula ngabafundi phela sekwenzakele khonoko okwenzakalayo. Yibo ungabona iTestamente elitsha, incwadi ezine zokuqala, uMateyu, uMarko, uLuka noJohane, yibo ababe ngofakazi balezo zinto. Yibo abawubhala phansi ke khona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkandla.
Ye, iPhasika-ke liqakatheke kakhulu ngibala kwezokholo, ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa isiKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla sixoxelayo eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singahangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedale leCongress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele China lihlose ukuhluthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Vester owabulala owesifazana njalo wadlengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBester. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBester. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambenyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo kwami.
Hayi, ngiyabonga kantu.
Ye, akusitshele Baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abahibo kamufi babesebemvusa ukuthi ngazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo yina elimbuleleyo. Ngikho kutho ukuthi luzimu lolo, abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapho kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona bo abaselweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hhayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka.
Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibhile lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akakutshaye futhi angakutshaya ngapha umnike akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona kanjalo akusoke kudilizwe muntu akusoke kuphele into ehlezi silayo yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo bangabhadalisa kwehluleke nxa bebhadele sebesebeyivusa iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala nxa isibuyela emuva ayisavaleki yikho kuthiwa impindamuva ingozi
kodwa kuyavimbeka yini abadala bakulungisa njani khonokho lina njengezinyanga liyakulungisa
bakuvala ngokubhadala ngokuhlawula umonakalo
ye siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya phosele ukugcina baba elokugcina
ye yikho mbona ilokhuza balaleli ingwendela ikhona uzimo lukhona yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu lanxa uwumsebenzi bani lanxa ulipholisa lanxa ulisotsha ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya umuntu lokhona ngathi kulezipayifa kuhle sokuseyavuma ezaqheda izihlobo zakho yikho umuntu kabulawa
hayiye
athi manengi wona lawo
hayi manengi kakhulu sibili baba Ngwenya sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa zilukandaba lamhlanje-ke besixoxa lo baba David Bukavi Nyana Ngwenya inyanga enkulu ehlala kobulawayo
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyathemba libe lepasika elihle
usiphatheleni lamhlanje
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 nizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala ngoba amazwi akhulunywa uJesu okugcina. Amazwi uJesu akhuluma okugcina wathi yena kuphelile. Leli bale lithi kuphelile siyakwazi ukuthi ngesiGriki lithi ukuthi lona tetelestai okuthi ukuthi lingumutsho owangathi ukuthi kuphelile khonoku khathesi kumbe sengiqedile okwakathesi kodwa libale limelela ukuthi kuphelile okwenzakala kudala kuphelile okwenzakala kathesi njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambidlini kutsho ukuthi uJesu laphana nxa wayesithi kuphelile njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile wayesithi sembhadale kwaphela senhle ngaqeda yonke into kwakusijoni lokho siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu eseselesivumelwano esidala lama-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo igazi lazo kube yilo-ke elithathayo lihanjiswe endaweni engcwele lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha ngoba itestamente elitsha uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi lenyamazana kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelelwe izono zakudala kusukela kuAdamu lo-Eve bewonela uNkulunkulu bemshamukela kusiba izizono balabo izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu lezono zethu sasingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono lezaphambilini uJesu kwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya yakhuluma ukuba yena uNkulunkulu uJesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo owaqeda zonke izono zethu konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo uJesu wakuqeda isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu uJesu wasithatha saba phezu kwakhe yikho wakhuluma wathi kuphelile
akuyiphethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu yakuleviki ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kwaNkulunkulu konke ukujeziswa owakumele kuze phambi kwakho owakumele kuze phezu kwakho isijeziso sakho ukubhubha owakumele ube lakho uJesu uthi sokuphelile ngenxa yokuthi yena wama phambi kwaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa sathola insindiso ngakho iyamukele leyo nsindiso asithandazeni baba egama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela thatha impilo zethu sizinikela kuwe egama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekhasi laga Premier Soccer League edlabe namhla la izolo. Black Rhinos 0 Cape United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Herentals 3. Kokunye njalo okuhambelana lezemidlalo. Umdlali olodumo uThibo Tsotso uthi abasukulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqu lakho uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Utsotso uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ebuya lula empilweni.
I think ibhola liyisibili ungaqinisela. Hayi, uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakho azibuyilula. Azibuyilula yonke into, futhi focus. Ungafokasa kakhulu. That if she would influence a look into a Kyokia.
Utsotso odlalela amaqembu abalisele Zimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Mashonga United, Wange kanye leMona Africa uthole izicoco eziningi idlala njalo ukuthi wenelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Angisuka kwaHighlanders, ngisuka star. Ngathola i-offer from Mona Africa, ngadlala ku-Africa ama CAF World Champions. Ngidlala ku-Mona Africa lami. Ngasithola ama-signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lwami njengoba ngikhona bathi ngibona ngikhona ngakwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Izwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisethiswa umlando ukuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni komdlalo. Utsotso uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abadlala khona kwelezi Zaire okulilizwe elalihlaselwe ngumkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakula ma-Warriors already ayesepikwe for i-national team. So thina sasifaka ku-standby. Bona i-Zaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi no man akwenzi ukuthi ungadlalwa i-game ngoba iqakathekile izayenza ukuthi lizwe li-suspend. So thina sabe si-volunteer ukuthi singani siyemele ilizwe. Sahamba le asamba sibili sibaningi ngosamathu gift lunga umzondi wagatha. Sahamba sazi sama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe inga njani ingabani.
uthotho ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leratananga elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 oke wasebenza la maqembu abalisayela abantu Rovers kanye lelezim Leopards ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
okumanje sike sizwe ezomculo
Salbonani, salbonani ba laleli be Studio 7 okhulumayo no Revive Dube ohamba neqembu le The Creatures of God elinamadoda awu4 uNkosilathi Mbambo Onwen Ndlovu noMbukani Mleya iqembu le The Creatures of God lisungulwe ngonyaka 2014 la recorda professionally ngonyaka 2015 i-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sarekoda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawina i-award ye-the best gospel ngo-2018 sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi yona eyathola ama-award amabili yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela njengoba sikhuluma nje sibhizi silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo nyaka sakabisho ukuthi kuzophuma nini Kela kakhulu support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sizele sigcwele umhlaba wonke inumber esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727 yikho lapho esitholakala khona siyiqembu ungasithinta ma ungabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho ngabe umcimbi kungaba yini siyigospeli ekwazi ukunyakaza asiyile yagospeli eborayo siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Creatures of God ama-videos ethu akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyonke indawo la esibonakala khona sijabulisa abantu nezindawo lezo sengivala msakazi wami bengicela amavoti njalo ebantwini sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards sinominethiwe lapho kwi-best African artist so sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote ngicela ukuthi bangithinde kuleyo number engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani ngiyabonga
Revive Dube lama preachers bachazile kunjengomangalisayo. Singaqhibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye besilazo. Usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alabo abakhethwe ngoZulu ukuba bemele ibandla le Citizens Coalition for Change kukhetho olozayo. Abalandela ukwenzakala kubandla le CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo oGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.